有人去经商还没落，我拉法的人把贵，我 FAO， 我五月看到了在那个节目上的 FAO， 我看你啦，我打扰了嘛，我去今年 Africa， 一些都是可能。ezokwakhelana endaweni zamanzi kanye lokukhangela indlela zokusebenzisa amanzi ngobuciko ukuze afide ukuphila, afide lokuthuthukisa umnotho wesizwe sakithi e-Afrika. Kuyakhangela njalo ukuthi kulamanzi njalo esiwathi i-West Water ngesikhiwa abe suka sebenza kwezinye indawo. Kukhangelwa indlela yokuthi khona lawo angasetshenziswa njani ukuze aphathise ekulimeni lakwezinye inhlelo zentuthuko. Okumele sikunanzelele ukuthi amanzi ayahlupha nxa kusiba lokuguquka kwesimo somkhathi, kusho lokuthi amanzi ayabe siba malutshwane. Nxa sithola izulu elilutshwana kumbe silithola lile siphepho ukuthi aphanga amanzi ageleze ayelwane. Ngakho kuqakathekile ukuthi kuhluzisiswe inhlelo ezikhona zokuphatha amanzi, zokusebenzisa amanzi ngendlela elenzulu.
Ngombono wakho, thina simi ngaphi, sikuliphi izinga ekulimeni lekulondolozeni amanzi kumbe ukulima okwalezi nsuku okutsha?
Lathi siphakathi kwakho, njalo kuqakathekile ukuthi njengesizwe sisebenze lamanye amazwe, sifunde kiwo, sifundisane, siphane imbono ukuthi siwuphathe njani limsebenzi, ngoba kuqakathekile, kuyinsika empilo. Amanzi ilungelo lomuntu njalo kungalamanzi akuba ntuthuko. So le ndlela esilima ngazo, sithelela ngazo, kumele kube zindlela ezisebenzisa amanzi ngendlela elenzuzo, kungatshabalalisi ezemvelo nalapho esivuna khona amanzi.
Nxa sikhangela la manzi i-West Water oke wakhuluma ngawo, amanzi angcolileyo, siyawasebenzisa yini thina eZimbabwe ekulimeni kwethu?
Yes, siyawasebenzisa ngokungakhangela endaweni ezinjengemguza phansi kwakoBulawayo, leplazi elalinjengalelele elalingelikamasipala wakoBulawayo ebelisebenzisa amanzi ahluziweyo esiyithi i-recycled water ngesikhiwa. Siyabe sikhangelele ukuthi amanzi wona lawa asuka ku-industry ngapha engena kumufula yona leyi esiphila kiyo. So kwezinye indawo siyawasebenzisa la manzi, njalo yinto okumele nanzelela ukuthi kuyadingeka ukuthi siqinise ulwazi lethu lemitshina edingakala ukuthi sihluze la manzi asebenziseka njani, asebenziseke njani. Siyakhangela umhlaba wonke nje jikelele ususebenzisa amanzi aphinde aphindwa aphindwa esikuthi i-recycled water. Kusiya ngokuthi ungaphi komhlaba, abanye sokungafika amathuba alitshumi kumbandlula lapho amanzi elokhu esebenza abuyela asebenza abuyela asebenza abuyela ngayodubo lona lolo ukuthi amanzi avele aluhlupho. Njalo singakhangela ukuguquka kwesimo somkhathi umhlaba wonke jikelele amanzi azahlupha. Kanti-ke minengi imisebenzi yamanzi enjengokupheka amagesi, enjengokuthelela kanye lokuthi sinathe siphile, konke kufuna amanzi.